into le ibingavikeleka aluba amazwe wonke lawa inkokheli zamazwe wonke lawa uAmerica uBritain labo Russia bebengakwanisa ukuthi bahlalisane phansi bakhulumisane ngento le bekungavikeleka lokho asizwisisi ukuthi kwehluleni kodwa nxa ungabuyela ukhangelisisa into yonke le umthelela wayo uvelela kumbalende ezinto ubona abuPutin abakhala ukuthi yo America laba abanye abazange bazenze njengezimiso ababezivumelene ama-sanctions lawa abathi bewafake kuRussia abathi azayiwisa ididaca akungenzeka angayiwisi ye azayihlukuluza kakhulu sibili ngoba amabhizinisi aweRussia amanye abesele mpande kuboBritain lakuAmerica kusho ukuthi asezaba ngesilungu esingathi affected kodwa eqinisweni asozayiwise ngokupheleleyo ngoba impi yeUkraine asozayiqede ama-sanctions ayindlela yoku esingathi ngesilungu yokunegotiate
abanye bathi impi le izaphambanisa umkhonomi womhlaba jikelele ubona uphambanisa ngayiphi indlela
singakhangelisisa kabanzi iEurope yonke nje iyadiphenda kakhulu kugasi evela kwele Russia singalibali igas pipeline lana abayakhe eminyakeni edlule edlula eGermany laphana ingena kumainland Europe iEurope yonke iyadiphenda kugasi impi le lapho konke okwenzakalayo lama-sanctions lawa kuyabangela ukuthi igasi idule i-oil konke lokhu kudule ama-prizes ezinto intengo zezinto eziningi zizakhwela umkhonomo womhlaba singazi sithini okwenzakalayo ukuthi umkhonomo womhlaba uzaba affected usiba affected kunjalo umkhonomo womhlaba singazi sithini iRussia ile sandle esikhulu esenzayo ile sabelo esikhulu esisenzile entweni yonke le impi le ayisoze iphele kodwa inkomo izobangela izinto eziningi ukuthi zenzeke izinto ezizahlukuluza umhlaba wonke jikelele yikho sokusenzakala khona lapho uma singakulibala ukuthi konke lokhu kwenzakala kunje kweChina futhi eceleni lapha elobudlelwano obukhulu obuhle futhi leRussia so siyakwazi ukuthi into yonke le izafaka abantu abaningi ukuthi babe involved yikho khona lapho kule ndaba khona
impi le mhlanga singabona iqhela yini kusiba impi yomhlaba yesithathu lokho esingathi third world war
hayi akusuze kufike kulelo zinga aluba kwenzakele lokhu iRussia ekhala ngakho ethi yona ayifuni ukuthi iAmerica lamanye amazwe aweNATO asebenzelane aze abe nesivumelwano leUkraine iUkraine icine isithile uhlangothi lweNATO aluba lokhu kade kungenzeka iUkraine icine isiluhlangothi lweNATO bekuzaba khona ke esingathi iThird World War ngoba umthetho weNATO uthi wona konke okwenzakalayo kuma member states aweNATO nxa ethe enye yazo yaba affected bayangenela bonke yikho ke lapho kade kuzaba khona impi enkulu kakhulu yomhlaba but hayi kulokho okwenzakalayo angiboni kuzasifikisa kuleso sibanga.